ngane likhona yonke indawo kodwa engikuthabelayo ukuthi uhulumende okhona kwababa umnangako usebeke futhi umthetho lo ngo Minister of Health ubaba uChiwenga ukuthi kawubekwe futhi ngoba kunamagcikwane asinanzela ukuthi egcwele indawo zonke iphendukile ke lockdown ngendlela ezijeneyo njengoba lesizwa nje ukuhlaba umkhosi ukuthi hayi lapha kumele ukuthi abevungu bayakwazi ngoba siyayenza sibili inhlelo zokuthi babekwazi ukuthi katest imaski kayijiwa uhulumende uthi kakulandela umthetho kahulumende singayenzi imithetho yethu
kodwa kumabhizimusi-ke
kumabhizinesmen kubuhlungu kakhulu okwenzakale lapha into ye-COVID abaningi sebehle bavala abasebenzayo sebesebenza kungayisikho isimo ababevele beyiso sona yikho sizame ukuthi sincedisane nini sibone o-Minister of Industry and Commerce umama u-honorable uNzenza ukuthi akazame ukuthi asizoncedisana lapha evuku nabo business benu sibanikela ukuthiwa ngamaloni noma imali yokuboost i-business basukuma abavaliyo sizame ukuthi bavule ngoba kumabhizinisi awethe evuku hhayi akumanga kuhle kumabhizinisi kunzuza ubuhlungu lami ngiyakubona ngixangihamba ukuthi kayiseyikho lokhu engakubona i-COVID ingakabuyi abantu babezimele sibili kathi hhayi abamanga kuhle
singathi yi-COVID kumbe yikuwa komnotho welizwe
hhatshi yi-COVID ayisikho kukuwa komnotho welizwe ngoba thina siyabona ukuthi kuvuleka indlela eziningi lokho kwakuyi new dispensation ezokuthi senze ibhizinisi angiboni lapho sibilokuzivalela khona siyasukuma sibili njenge-constituency ngenxa ye-new dispensation